Kulamalunga edale lephalamende ambalwa kanye leziphathamandla zikahulumende abatholakale bele COVID-19 bahle bakuveza emphakathini ngemva kokuhlolwa. Omunye wamalunga ekomiti ebona ngezempila kahle edale lephalamende emela isigaba sakoBulawayo unkosikazi Jasmine Tofa uthi ulethemba lokuthi okwenziwe ngabanye bakhe kuzoletha umahluko omkhulu kundlela uZulu jikelele abheka ngayo udubo lweCOVID-19.
Mina ngibone ngani ukuphuma egcekeni kwabakhokheli lama MPs ukuthi khona balesifo se-coronavirus kuhle kakhulu ngokuthi kunika ithuba abantu akade be lama MPs or lobukhokheli ukuthi labo beyethestwa. Njalo kunceda abantu ukuthi babone ukuthi isifo lesi kasikhethi muntu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uyalincoma lelinyathelo.
Siyakwazi ukubonza ubone amapolitician egijimela phambili ukuthi bezichaza ukuthi mina lami ndayo ku-strategic ukuthi bekwenze khonoko, ngoba i-funding ebuyayo iyabuya lula, yenza ukuthi amazwe ale zwelo afuna ukuthi encedise lula.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare, uMnumzana Collins Ncube, uthi lanxa esazi mhlophe kuba kumele ayehlolwa azi kuba ulayo na leyo COVID-19 loba hachi, akukho uZulu angakwenza ukuthi azisize njengalokho kwaneliswa iziphathamandla zikahulumende.
Usizo abantu abalufunayo ukuthi bephile njani, bengathola bele coronavirus benze njani, njalo izinto ezinjengazo lezi ezikhulunywayo ezirekomendwa yi-WHO, izinto zabo social distancing, izinto zokugqoka amamaski lani ziba nzima ngoba incase sikhala i-public system yethu, public transport system yethu ayikuvumeli khona lokhu ukuthi kuthiwe kwenzisa i-social distancing, ngoba ibhasi ithwala abantu abakwanileyo. Njalo uzathola ukuthi iningi labantu liyabe lilayina emabhenki. So incase sikhala inkokeli lezi eziphuma zisithi khona hayi bengile corona ayisengi-right, bona ngoba bale ndlela lama-medical help abawatholayo angatholwa isizukulwane nje zeZimbabwe.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesiqubu esethusayo eZimbabwe, ikakhulu emadolobheni amakhulu agoqela iHarare, Bulawayo lamanye, lapho okulenani eliphezulu labatholakala belawo lanxa bengelayo imbali yokuya kwamanye amazwe. Impumela ecine ukuba khona yangelanga iveza ukuba sebefika phose ikhulu 97 asebelahlekelwe yimiphefumulo ngenxa ye-COVID-19, lanxa bekhona abasilayo lapho umuntu ethe waphanga wayahlolwa ungakakhuli umkhuhlane emzimbeni wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.